Indlela esiqale ngayo lomkhankaso njengeMathebeleland Institute for Human Rights siqale ngokuya ezakhamizini ezithintekayo ngalolu daba, saxoxisana nazo zasitshela ezikufunayo, lathi babekela ukuthi umthetho uthini, okungumthetho welizwe, umthetho we-African Union, lo mthetho wamazwe omhlaba wonke, i-United Nations. Basebesitsho ukuthi sincedisane ukuthi sifuqe kwenziwe ngomthetho. Njengoba besike satsho esikukhanyeleleyo, kuyimfuno yezakhamizi njalo eziphathekayo kulolu daba. Impendulo kumbe ngathi indlela uhulumende athi ufuna ukubamba ngayo lindaba, nxa kuyikuthi uza kuma ezini lakhe uhulumende ayibambe ngendlela abeka ngayo, kungaba yinto encomekayo. Ngoba i-master plan, i-relocation master plan kumele ibe khona, njalo futhi kumele iyenziwe kumbe isetshenzwe kugoqela bona labo abaphathekayo kulolu daba. Kodwa ngaphandle kwazakhamizi ezizasuswa, uhulumende kavule futhi avumele lapho inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sincedisane laye ekuthini li-master plan ikhanyelwe ukusetshenzwa kwayo. Okwesibili, kuvele kuyikho okufaneleyo ukuthi kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo. Kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi, ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni, udocument eyemaster plan kayikaphumi ukuthi ibonakale, ngoba kumele kube logwalo olusemthethweni oluphumayo eliyo le-master plan, yiyo esingaqala ukukhuluma sisukela kiyo. Okwesibili njalo sikhangelela ukuthi sibone ukuthi uhulumende uza bamba njani udaba oluhluphe eZimbabwe, udaba lwe-corruption, ubugwelegwele esibubona bugcwele kuma-projects anjengala lapho kulezinto ezenzakala khona zisenzela izulu. Ngoba khathesi singaphanga sitshaya umbululu, kanti sesitshayela umbululu enye njalo i-corruption. Nxa kuyikuthi uhulumende uzimisele ukusebenza lindaba ngokumgceke kungela corruption, yikho sithi thinakaveze phela avumele lathi njengezinhlanganiso ezizimele zodwa sibuye simonithe indlela okuza setshenzwa ngayo. Thina esizakwenza-ke njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights yikuthi sizasondela futhi njalo kuhulumende simtsho ukuthi sikubonela kutshoyo, sicela kasiphe umgomo wokuthi sisondele eduze kwakhe, sibe lilihlo elincedisana lozulu ukubona ukuthi indaba ze-procurement, eze-tendering, lakho konke okuzenziwa kusakhiwa kwenziwe kuhle, kwenziwe nge-standard esiyiso esingasoze sithambanisa impilo kahle kaZulu, njalo imali isebenze ngendlela eyiyo, akubanga khona ubugwelegwele.